badla amahabula bezimbabwe base-South Africa ngokwethulwa kwama-bond notes ekhaya. Iningi labo lithi kuzaba nzima ukuthi baphenduke eGoli ngemva kwekhisimusi njengoba abamabhasi labomalaitsha sebekubeke kwacaca ukuthi abasoke bemukele ama-bond notes lawo. Abaphila ngokuthenga impahla kule South Africa besiyathengisa ekhaya bathi kwethulwa kwama-bond notes kuza kwenza impilo yabo ibe lukhuni okumangalisayo. Labo abesebevule amabhizimusi ekhaya bathi sebezavala njengoba izinto ezifuneka kulawo mabhizimusi zithengwa ngamarandi kanti bona bayabe bethengelwe ngamabhondi okuyinto enzima ukuthi umuntu awantshintshe athole amarandi emali enkulu. Abanye bathi amabhondi la azasiza kuphela uhulumende leziphathamandla zakhe njengoba bona yibo bodwa bayabethola imali emabhanga uZulu yena ephiwa leli phepha. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Lebani Nkomazana uthi ama-bond notes la azakwenza kube ingozi ukuya ekhaya ngekhisimusi.
Awukhethelekile useBotswana, useSouth Africa ukuphi. Kuzoba nzima nge-festive season ebuyayo. Uzohamba ekhaya ufike khona ngale. Sekumele ma uhamba, uhambe unemali, ule budget, unemali yangaphandle ongeke uyitshintshe. Ngoba ma uyitshintshe, uzoyifuna back after that festive season. Uyiswele ngoba balutshana abantu ababe samukela ama-bond.
Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Jabalala uthi lokhu esabela ukuthi ama-bond notes la azadala umonakalo omkhulu kwezomnotho njengalokhu okwenziwa ngama-bearer checks.
Siyamukele ngenhliziyo ebuhlungu kakhulu. Ngizathi ngama-bond paper ngoba ngithi inotho ngoba liphephe lingakavalwa into engathengiyo ma ungaphumela ngaphandle kwelizwe. Ake ninitshele nje abantu beZimbabwe bonke bephila ngokuphumela ngaphandle besiyathenga izinto bezothengisa elizweni bazawoda ngani.
Unkomazana utinyathelo lukahulumende leli lizabhidliza impilo zalabo abaphila ngokuthenga lokuthengisa njengoba abakuthengisayo uvela phandle kwelizwe.
Kuzoba buhlungu, impilo izoba nzima ngoba lithe lisungulwa nje lelo bond note. Kwezinye indawo kwatholakala ukuthi irate ibingasafani, khona kwathiwa izobe lingana 1:1. Njalo kuzoba nzima kakhulu ebantwini abenza ama-imports and exports ngoba kufunakala imali yangaphandle. Utshintsha ama-bond notes ebe ngama-US noma yiphi imali yangaphandle ukuthi ukhone ukuyothenga.
Umnumzana Jabalala uthi okunye obakhathazayo yikuthi uhulumende kazange azihluphe ngokufundisa abasemazweni ngale imali yakhe entsha loba nje sazi ukuthi yibo abaphethe umnotho welizwe ngokuthumela ekhaya.
Asekhona ama-fake lile one day lisebenzile. Sesibona abantu sebe nama-fake njengabantu abangaphandle basenkingeni enkulu kakhulu. Njalo ekhaya thola umuntu ethwele irandi esikhwameni, ethwele idola, ethwele ibondi coin, ethwele ibond note, ethwele iBotswana pula, konke kuthiwa kuyasetshenzwa.
Loba kunjalo bakhona bathi imali izasiza kakhulu kulabo abahlala emakhaya njengoba bekungasatholakali ngitsho imali yokuthenga. Melestudio 7 Johannesburg, South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.